Iindaba ezikhukhula ezenzakale eChipinge lasendaweni eChimanimani ibuhlungu kakhulu. Izikhukhula lezi singathi sezigqize zadiliza indawo eziningi. Indawo e-affect-we kakhulu singathi yiChimanimani endaweni ezilentaba eziningi ngoba indawo zakhona kugcine sokulama-mudslides. Abantu bagcina vele sebethathwa ngamanzi. Abanye bawelwa ngama-landslides wona lawa. Into eyenzakalayo ukuthi abanye bazi ukuthi bangaphi sebetholakele, kodwa abanye abakatholakali okwakathesi.
Kulabantu abaningi kanganani ababhubhe khonapho?
Ukuthi sibe nesiqiniseko sokuthi bangaka abantu sizabakwazi. Ingxenye izulu leli lingake lime kukhanya ukuthi kuhamba njani. Indawo eChipinge layo ikhathazeke ngakho indaba eyezikhukhula leyi. Endaweni ezinjengasemafumisi eChibuwe, eMount Selinda, laboChipinge Town. So inkinga yokuthi endaweni eziningi akusela magetsi and kutho ukuthi amafoni asawabambeki, so i-communication yakhona isihlupha kakhulu. Endaweni ezinye zaboChipinge into ezidilike kakhulu izinto izambuzi lezindlu eziningi. Indawo esingathi ezilezindlu ezidilike kakhulu indawo ezinjengabo-Mount Selinda okulezi ntaba eziningi kakhulu. So into eyenzakalayo ukuthi indawo njengabo-Chibuwe indawo ezingathi ziphansi. So bebetshela abantu ukuthi at least bengabalekela besiya ezintabeni kungaba ngcono, kodwa ezintabeni yikho phela okade kusuka khona ama-landslides. So bekusiba nzima ukuthi abantu bengathi bayabaleka.
Kulabantu obaziyo na ababhubhileyo?
Indaba le yesikhukhula samanzi ibe yindaba enzima kakhulu ezwisa ubuhlungu ngoba kulezi hlobo labangani abasebetshonile esibaziyo, abanye abasela mizi, abanye vele asibukwazi lokuthi bangaphi. Kodwa kulabantu abazama ukuthi bencedise njengesonto o-UCCZ, o-Roman Catholic, o-Methodist, abakade bezama ukunika abantu indawo zokuthi zokuhlala. Abantu abaningi bebesithi nxa umuntu umuzi wakhe uqinile, abalezi ndlelezane zezitina bebethatha abanye abantu ukuthi belokhu behlala nabo until i-situation le esingathi singcono. Ihhofisi ka-DA Chipinge iyosetshenziswa njenge-command center ukuthi abantu bezame ukubona ukuthi bengabe bencedisa njani. Thina njenge-PYD singathi sizama ukuthi sinike abantu i-information ngento eliqiniso eyenzakala ngaphansi, eyenzakala endaweni yethu le, ngenxa yokuthi uzabona ukuthi abanye abantu bebethatha ama-pictures awe-Mozambique beqalisa ukuthi kuse-Chipinge, kuse-Chimanimani. Kodwa thina besizama ukuthi sitshele abantu iqiniso ukuthi nxa kule bridge ibholopho elidelekileyo sikhuluma ukuthi ye ngesiqiniseko libholopho lase-Chimanimani kumbe lase-Chipinge, nxa kungumgwaqo lathi sikhuluma ukuthi ye sibili lo ngumgwaqo wangakithi. Enye into yokuthi imigwaqo yakhona vele sidelekelelayo, so ukuhamba kwezinye indawo akusahambeki, so kusitsho ukuthi abanye abantu sebezaphuza ukuthola usizo ngenxa yokuthi indawo zakhona azisafikeki. Akuvele indaba le yindaba singathi yi-disaster ngesikhiwa sibili. Angazi ukuthi nxa mina lami ngikukhangela ukuthi siyaqalisela ngaphi, ukuthi vele umuntu nxa ukubona uphakathi kwabo ubona amanzi amaningi kangaka. Izikhukhula mina ngazigcina ngomnyaka owe-Cholocho disaster, so ukuthi ngibone futhi okunje okungathi times 4 from indaba yakhona ngale kubuhlungu.